Kuyehlula ukuba abatsha abaningi bethole izikwelede ebhanga labo ele-Empower Bank elasungulwa ngomnyaka ka-2017 lile mali yokukweleda efika izigidi ezimbili, 2 million. Uhlangothi lukahulumende olubona ngabatsha lwathembisa ukufaka ebhanga leli imali efika izigidi ezilitshumi elakho ukukweledwa ngabasakhulayo. Ukusiyafika ekupheleni komnyaka ka-2021, ibhanga leli lalilezigidi ezilikhulu zamadola, 100 million. Osakhulayo uBenjamin Ndlovu ohlala eWange uthi ibhanga labatsha liyehluleka ukunceda abasakhulayo ukuze bathole imali yokusungula amabhizimusi.
Kulale okuthiwa yini i-Empower Bank nxa befuna ukuhamba khona ngale ukuyaboleka izimali kabalitholi lelo thuba, ngoba bathwa kule mali okumele beyibanjele kuthiwa kumele ulethe something for security. Mina ngikhuluma nginje ngangahamba khona ngale ngisithi ngifuna ukuqalisa ibhizimusi lami, kodwa bese kuthiwa kumele ngiyeletha into eworth engangiyenza for security ukuze ibanjwe khona ngale.
Kodwa usithethelele Mathonsi ohlala eNtumbane kobulawayo olebhizimusi lokuthengisa impahla uthi maningi amathuba abasakhulayo okuvula amabhizimusi.
Umumo uyavuma ukuthi thina ama-youths sibe ngama-entrepreneurs siqalise amabhizimusi ethu athi thina, kodwa kusuka kwenzakala ukuthi silobuvila kakhulu ekuthini sithi ha njenye bengicabanga ukuthi bathi ngayenza lokhu akusoze kuye ndawo.
Ingcwethi ecubungula ezonotho umnumzana Rejoice Ngwenya uthi kuyathokozisa ukubona uhulumende ethatha amanyathelo okuphathisa ontanga ukuthi besungule amabhizimusi.
Singabo bamazalo khona ukukhulunywa ukuthi nxa ontanga ongelamali kubazima ukuqala ibhizinisi. Asoqiniso umcabango, i-idea iqakathekile ngoba imali ilandela umcabango. Yikho ngibona kulula ukuthi ontanga baqale amabhizinisi nxa umcabango wabo iyinto ethengisekayo.
UGrace Ncube ohlala eWange uthi ukusilela kolwazi lakho kulakho ukwenza abatsha bengabe lamadlabuzane okuvula amabhizimusi.
Okwenza abasakhulayo bengaphathiseki emisebenzini yokuzisebenzela yikuswela izindawo zokusebenzela kizo. Abasakhulayo bahlangana lobunzima bokuthola izimali zokuthi beqalise amabhizimusi. Bengancediswa ngolwazi lokuqakatheka kokuzisebenza.
Umnumzana Efi Ncube olwela ilungelo loluntu uthi kuningi okwenza abatsha behluleke ukuvula amabhizimusi.
Ungakhangela kunzima ukuthi bazuze imali yokuqalisa lawo mabhizinisi. Kakulula ukuthi baye ebhenki bafike bathi bacela imali, babolekwe imali. Nxa eseyiqalele leyo bhizinisi ukuthi ihlale isebenza iqhubeke ikhona, akutholakala abantu abazathenga kulabo bantu ngokuba abantu kabasebenzi, ezomnotho kazisebenzi ngendlela efaneleyo. Nezepolitiki zenza kube nzima ukuthi leyo bhizinisi nxa isiqaliwe isebenze ngendlela efaneleyo.
Umnumzana Omega Sibanda omele ivungu edale lephalamende njalo elilunga lekomiti ebona ngezabatsha edale lephalamende uthi ibhanga le-Empower Bank lisebenza kuhle kakhulu.
UPresident ubaba mina ngakusinika ibhenki othiwa Empower Bank. Ibhenki le kimi iyasebenza. Maningi ama-youth asetholile imali, iyatholakala imali. Sibhodile ngekomiti lizwe lonke sizama ukuthi sifundise ama-youth. Wona ama-youth afuthi imali esiphume khonapho khonapho. So kwami ukuthi ithi ma-youth zamanini ukuthatha amafomu lifile. Iyabuya imali yana ikhona, imali yama youth le interest yayo inlutshwana kuyabhadaleka, bayakunika the 3 months qalisa project.
Istudio 7 kayene lisanga ukukhuluma labaqondisi bebhanga le-Empower Bank ngoba bebengaphenduli omakhalekhukhwini. Ngimele istudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.